sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMabasa 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Leqiniso lelo elikhulunywa ngokumkhulu ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba leyo. Sangitshela u-controller endodana general.
Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemedeka eZimbabwe. Ele Zimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan.
Ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Swati III.
Umbiliso womkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ukhala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Thuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemedeka elizweni. UNcube wethule umbiko lo eHarare namhla esungula uhlelo lokulwisana lobukhohlakali eZimbabwe. Uthi kumele abasebenza lohulumende belandele imithetho yonke ukwenzela ukuba kungafumbathiswa izisebenzi zelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Mazimba kutshela ingcwethi kwezomnotho ezimeleyo.
Wona njenga leqiniso lelo elikhulunywa ngokumkhulu ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba leyo. Sangitshela u-controller endodana general civically nxa ama-audits lwana awama-public entities, ama-state enterprises, akompara state, uzabona ukuthi uyaziswa okuningi okufanele kulungiswe. Nxa sibona ukuthi into zithengwa kanjani, nxa sibona ukuthi izinto leziphuma kanjani, kodwa ama-recommendations ka-controller and auditor general kawalandelwa. So kubona njengani kubanga uduku lokho ukuthi abantu baye bekwazi sibile ukuthi ama-loopholes akhona.
Kodwa kunuku-ke kulungiswa njani nxa sikhuluma ngobukhohlakali obukhulunywa uMnumzana Mthuli Ncube lo?
Ukuqala kumele sibili abantu abayenza indaba lenkohlakalo babothu. Sinike sibili umzekeliso, njalo sifungise ukuthi asifuni into ye-corruption. Okwesibili silama-audits siwayenzayo lo mnyaka kumele silandele ama-recommendations aphuma kuma-audits wona lawo. Owesithathu, ngibona njengani nxa sesiqatsha abantu ukuthi babuye emsebenzi kakhulu kuma-companies lapha, kumele siqatshe abantu abazi ukuthi umsebenzi uhanjiswa kanjani. Kodwa okokugcina ukuthi abantu kumele babe nenzuzo sibili ebonakalayo ukuthi becabange ukuthi bangayenza imali nge-corruption.
UMnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezonotho ezimeleyo besiqhuba laye eseHarare. Amabandla aphikisayo athi afisa ukuthi ahamukele i-voters roll njengoba iZimbabwe Electoral Commission isala ukuthi ibanike uluhlu lolu lwabantu abavotayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyetenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyetenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo ku-SADC yindaba ye-voters. Ukuthi izethu zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi sithumela ama-messages ukuthi sifindele kuma-WhatsApp group esebenzisa i-voters roll eyenze after i-voter registration blitz. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanyizwa. As long as kungema-voters roll kuzasisupa phambili, i-voters roll isimabha. Njalo sisebenza namanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yonaleyo, ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe, ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo le-SADC sicelile ukuthi kule ndaba e-voters roll ayibhalela izinda kudosiya esihambise SADC sithi khulume kakhulu ngodaba le-voters roll, ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengomthetho, and i-voters roll is one of them, ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama naku-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi i-voters roll iyaphiwa mabandleni ama-political parties nabanye nje ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla le-ZANU-P F uMnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and ayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Even lebandla elibusayo liyayifuna, kodwa ngenxa yokuthi i-ZEC ilemgoqo yayo, ilokusebenza kwayo esebenza ngakho, lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll le, ngoba lathi sebesifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikazulu wala ekhaya, ngoba abakahambi ngisho la ma-court awala, abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe i-ZEC ukuthi yena elise ukubanika leyo voters roll. Sebangabantu athi bagijima baya ku-African Union, abantu abathi bafuna ukuya angazi bebazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Philip Gawule laye okubandla leli ulombono ofanayo.
I-ZEC izanika wonke ama-political parties kuba izakhulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo, isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll, sokuyalanda ukhetho. Lapho abantu abayabona khona ukuthi ababengekho amabizo abo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye beze bethi kwesathi nxa besiyakhethweni becile bevota beze bethole ama-slips lana okuregister as voters, nyalo kwalokho kusenzakala kuqala. Ngokunjalo ke amboni kuphuzile lokho, ngoba okuqakathekile ukuthi kanti vele lona ukhetho luningi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane, inja iyayutshaya umkhulungwane, kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho, ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebe ku-African Union bese beqina bakusole. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC, akulanto eyenzayo i-SADC, yinto eyabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho besuba ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North edalele parliament umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu. EleZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kweleSudan. UMnumzana Livid Mugejo, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi sebelungise amabhasi okuthwala abadabuka eZimbabwe abalokhu beseSudan okulempi esabekayo. UMugejo uthi kulabadabuka eZimbabwe abalikhulu abangekho engozini abafisa ukuhlengwa. Uthi eleZimbabwe lixoxisana leSudan ngokuhlengwa kwalabo abafisa ukubuyela ekhaya. Kusanokuqhamuka impi phakathi kwenkokheli yebutho ebanga ukubusa ilizwe leli. Ukuze sihlaziye indlela yokuhlenga abantu, sixoxe lomnumzana Everson Mdlovu ofundisa izifundo ze-disaster management e-National University of Science and Technology.
Banabo abaisihlangothi ezinjengazithi kufanele babe khona. Bakhumbule ukuthi they will need to operate bephakathi kwe-framework either i-AU kumbe eye-UN ngoba ngabakwazi ukuthi bangabuya bevote yonke nabo then they're exposed, uyabona. So kaningi-ningi-ke abanjalo bayangenela bese be-coordinator kumbe bathole u-coordinator. Instead, u-coordinator kuqakathekile in such a war zone. And the ungananzelela vele emhlabeni sile IFRC, I'm sure ama Red Cross labanye ama Red Cross kuvele kulesivumelwano esikhona nga ukhangela ukuthi that summit ye IFRC le na locust disease fear ama fear standards kulesivumelwano esikhona ukuthi abantu abanjalo abangathola imbhobho kodwa abangena ukuzosiza ama civilian kule ndlela ekufanele ba operate ngayo, kule ndlela okufanele bahlonitshwe ngayo, kule ndlela okufanele bavunyelwe ukungena even within the war zone bakwazi ukwethula usizo abalalo. Kungaba yikudla, kungaba i-temporary shelter, kungaba okunye nje okuyabe kufuneka. So kabakwazi ukuthi bathi operate bebodwa. They will need to operate within a coordinated framework.
Kunzima kanganani khona vele uyahlenga abantu ngesikhathi sempi?
Kunzima ngoba uyathola ukuthi ezinye inhlangothi kulabo abalwayo, for example abalwisanayo, balakho ku-violate some of the standing regulations kumbe policies ezikhona emhlabeni ezokuthi khona bangalisi abantu abanjalo abalande kuzosiza. I'm sure uye uze kuthiwa abanye abazosiza they've been captured kumbe sebebulewe, khonakho kuyatholakala. Kushiya ne-maturity yalabo abalwisanayo. Kodwa-ke into ekhona yokuthi abalwisanayo bayakwazi khonokho ngoba it's one thing ekhona ungabetshena ukuba ngamasosha kubuka whatever it is bayabekwazi, but abanye nivele ukuthi maybe bayabeswele ukudla bayathathela-ke bona bamibisa, khonokho kuyatholakala. Kodwa kakhulukazi nxa abantu abanjalo be-operator within i-framework ye-UN kumbe AU and within i-framework ye-IFRC kukhona ukuhlonipha okuthile, kodwa we cannot rule out ubugebengu obukhona vele in any situation.
So-ke singathi nxa kulezi zalwane ezidabuka kwele Zimbabwe ezikhona ngale Sudan kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze besuswe khona ngale?
Yeah, I'm not sure as to the functionality of our embassy, that's one. But other embassy in such situations ilakho ukubafisa abantu asebethole nzima ukubemukela babagcine temporarily ekinge lendlela zokuthi abantu abanjalo bangakhitha njani phakathi kwe-warzone anabeyabo. Kodwa-ke enye into esasinanzele ukuthi in the absence of ukufunctiona kwama-embassies asithi la maybe ase-China i-UN framework kumbe i-AU framework ngale yabe khona lapho ilakho ukuthi isingangenela-ke ikwazi ukuthi abantu abanjalo beya protected njalo bayathola ama-safe route okuzama ukuthi bavalekiswe or bayegcinwa lapho esingathi is a bit sesicom.
UMnumzana Everson Ndlovu ufundisa izifundo ze-Disaster Management e-National University of Science and Technology. Besixoxa laye eKobulawayo. Uqala kusasa umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ozavulwa okusemthethweni ingonyama yamaSwati, uKing Mswati III, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abazabukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uZulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Mswati III.
NgoLwesihlanu ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening yeZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Mswati III, kanye lo mongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.T. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kwaBulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kwaBulawayo.
Amahotela, lama-lodges, ama-Airbnb, bed and breakfast facilities onke sebegcwele. Bagcwala nje besinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqilisile ama-lodges. They've extended the number of rooms that they have at Hesi. Bangezelele izindlu abalazo ebebelazo last year, sebengezelele this year.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lekhansili yakoBulawayo lezisa njalo uBulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso weZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sibike futhi ukuthi hayi City Council uzwisisile sibili wathi during these days ZITF abazi ukuvala amanzi, wazisa naye wathi hayi uzazama ukuthi angaqhuma amagetsi.
UMnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Hayi, thina sesilungiselele, siyasebenza sikulokuzwayo. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela siqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo uMnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Kathesi business ithule, hayi awukakhanyi sibili, akutshengisa ukuthi kule trade fair lokhu sizihlalele, especially thina khonapha emathekisini labhayi, awukakhanyi lutho sibili. Abantu abalamali akutshengisa ukuthi kule trade fair. Asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujinje kusasa sokusiya phambili.
UMnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo mlotsha esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair, hayi, ngani lo kancane akatshengisele ukuthi uhamba njani, kodwa hayi, akula bhizinisi wakathesi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule ngokuyisilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. iZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwengwa, labakumanyano we-European Union labanye. Ngolwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, iEU labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele. Abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo oweZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica mfundo mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseZITF kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Elebutswana lizathumela amakampani angamachumi amahlanu 50 kuyaphatheka kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair. Kubika umqondisi Dube.
Amankampani abukisa ezHITF akhala ngokuthi awathola imali yawo ngesikhathi uma esebenzela kwele Zimbabwe ngenxa yokuselakala kwemali yamadola eMelika. Umnumzana Thanulo Likuba oyinhlanganiso ebona ngezamabhizimusi eBotswana Investment and Trade Center uthi bayathokoza ngebhizimusi amankampani aweBotswana litholayo ngemva kokubukisa ezHITF. Lokhu sekubona amankampani aweBotswana azabukisa ezHITF ephathiswa nguhulumende wabo eqonga kusuka kwisithelakalombili nyakenye kusiya kuchumi lanhlanu lonyaka. Ulikoba uthi umbikiso weZITF uqakathekile kakhulu kumankampani eBotswana.
The difference this year is that we've received a lot of interest from Botswana companies who wants to participate at the show. The previous companies from last year, it was 8 companies.
Umahluko lonyaka ukuthi amankampani amaningi afuna ukuyabukisa eZITF nyakenye kade yishiyagalombili lonyaka aqongile alichumi kanhlanu.
Ngaphandle kwamankampani alichumi lanhlanu azabukisa ngaphansi kwenhlanganiso yamabhizimusi kahulumende weBotswana, kulamanye amankampani azimele wodwa azabukisa kobulawayo. Ulegoba uthi noma nje bethakazelela ukuhambisa amankampani embukisweni weTrade Fair, kulokukhathazeka phezu kokuswelakala kohlobo lwemali yamadola eMelika kwele Zimbabwe.
Some companies which wanted to do with Botswana companies were struggling in terms of paying for products that they will have sought from the Botswana companies.
Njengoba usazi, ele Zimbabwe libhekane lohlupho lwezomnotho. Amanye amankampani aweZimbabwe agcina esehluleka ukubhadalela abakuthengileyo ngenxa yokusilela kwemali yedola eMelika.
Isikhalo sokuhlawulwa ngemali yamadola eMelika sihlala sikhona kakhulu kumhlangano yokuzama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bevule kwele Zimbabwe. Umnumzana Sifa Sithuma okuhlanganiswe luba ugwalo labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe eDiaspora Policy uthi udaba lokuthola imali luyakhathaza.
Ama challenges yona lawo abakhuluma ngawo awe currency kumbe amadola ngama concerns are genuine. Ngicabanga ukuthi njoba kukhulunywa nge digital currency ezaba backed nge golide angazi ke ukuthi imphumela yakho nezaba njani ngoba konke khona lokhu kweyeme on consumer confidence ukuthi abantu bakwemukela njani, are they skeptical or abantu bahle bakwemukele ngezandla zombili, yikho okuletha umehluko. Ngaze kube licebo elihle kodwa nxa abantu bengalithathelanga phezulu alisebenzi ngendlela okuyabokhangelelwe ngayo.
Uthuma uthi kuqakathekile ukuthi kube lethemba kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi ekhaya okuguqela izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana.
Kuyinto lathi sikhona lapha esikhangelela ukuthi ngobuningi bethu ngama businesses ayenziwa ngabantu la, sikhone ukuthi siyo showcase njalo kube lemarelo budlelwano lama company ekhaya ukuthi abanye babe bedinga ama distributors ama products abo lapha eBotswana. So izinto okudinga ukuthi abantu bazikhangele. So le meeting yena leya bikhona ngolwesithathu kobulawayo sikhangelela ukuthi kube labanye bethu abazayo attenda ukwenzela ukuthi kubone ukuthi opportunities banezikhona ezingaba lusizo lakithi.
Ele Zimbabwe lisanda ukubika imizamo yokuthi liqinise isisindo semali ngokusebenzisa ubunengi belitshe legolide elizweni. Ngokunjalo imali yedola leZimbabwe izabe ihambelana lesisindo segolide ukuze ingabhuluki masinya njengalokhu okwenzakala kuhlobo lwemali yamabond notes esetshenziswa elizweni. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kubika uEzra Jesus Banda.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu umnumzana Simangaliso Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhlushwa izandla, ukwethiselwa izandla. bafuna ukujoyina ibandla labo izama ibhizi ikakhulu laba abazithi bangama-overveteran bahamba besethisela abantu ukuthi ingajoyina izaphuyenile ingavotela izaphuyenile sizalibona but abantu bazimisele abantu badiniwe ngento enzakalayo elizweni lakho basitheli indawo ntele ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sivotele izapho sizimisele ukuthi sikhiphe izame embusweni kungene umbuso ozanakela abantu ozazihlupha ngabantu hatho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abafuqulisi.
Umnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla leZANU PF bazama ukumbamba ngamandla ukuthi angene kubandla leZANU PF.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Ha?
Mina zangibhala. Abanye abantu bayabaleka.
Amazwi kaDube agcizelwa ngomunye njalo walwela inkululeko umnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
If wena ungwazi weZANU PF uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli iZANU PF. So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwabolokwana bathi kufanele singene kuZANU PF kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona, mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni kubuya kwempuphu liyana kwakuthiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo kwahola leyo mpuphu bathi nabanye sizange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi nginowezaphu. Phakathi lapho engihlala khona vele yini ngedwa umuntu wezaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job. Uma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngayenzani.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini uthi indlala isimthwalise nzima.
Mina ngihlala kuvillage 80 resettlement Dombo Dam. Abantu abasakela inhlelo ezale zikhona ezigabeni. Uma kuthi white nas singekho ebandleni lezami thina sikuzama. So kungkana ungani kuyabahlupha ukuthi izinhlelo zonke noba yidoni ebuyayo thina sesibekwe eceleni ngayo. Sasisangabantu lo asisahodi abantu abaneyimpilo asikhoni babhala 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 bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi abakho ephathini yabo labusinyakenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ogogoka bagwanisa ukuthi bangazincedi sabe sikhalela imfimbi labo bangathola okungangabana bezincedisi manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli ngaphathi ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edale lephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ngamanga luhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Angingummeli weBulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokhu. Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga kuwona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle konke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU PF ukukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emerson Dambu Zomnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapolisa akulindawo athi akuna muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli balelibandla ukuthi bengavumi ukwetuselwa ngabalandeli beZANU PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngiyimele Studio 7 emahlambuze Plumtree, igama lami uEzra Jesus Banda.
Ulaldo namhla sixoxa ngokwenzakale eWashington DC kube kutshengisela abakumabandla aphikisayo esigodlweni seZimbabwe kanye lomcimbi wesigodlo lesi okuthakazelela uzibuse. Singakagqibi uhlelo lwethu namhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umphathintlambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka kwele Zimbabwe. ELeZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibane lempi yomvukela eyesabekayo kwele Sudan. Umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi ziye email kukheli ethi studio7@voanews.com. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.